indaba esizibona kathesi esiqina ngendaba zokukhankasa le vele yiyo ukuhamba kwama-elections lapha e-America. Akula ama-elections angathiwa umuntu uzanqoba by more than 50% or 55%. Kwagcina ngabo Obama.
Umkhankaso lo sibona ugcine endabeni ezigoqela ezabokuza kanye ne-abortion bill, libona sengathi kuzahamba njani lapha.
Indaba zabantu abaza laba okwakukhulunywa ngoTrump, indaba le iyahlupha ngoba ilizwe leli has been constituted from the beginning ngabantu abazayo in this country or immigrants. It's an immigrant nation. So ukuthi waqala ukubuya and then owawugcina ukubuya, you are not supposed to be here. Ngathiwa kuyahlupha abantu abaningi. Into ziyabhosha vele ziqakathekile ngoba in the 1970s Roe versus Dobbs, abantu besifazane banikwa the rights to determine ukuthi bafuna ukuyenzani, ukuba le sisu to full term or ukuterminate the pregnancy. So khonapho ngathiwa ubaba uTrump uza ngathiwa uyakhathazeka ngoba siyakwazi ukuthi abantu besifazane they are like 51% of the population.
Singabona na umkhankaso kankosikazi Harris uthiyana kakhulu lo mkhankaso kamnumzana Biden.
Ye, ukuphuma kwababa Biden ekukhankaseni, yes, kuzaletha amanye ama-policies ngathiwa achiyeneyo ngoba sesibona already ngathiwa i-strategy esasisebenziswa ngubaba uBiden esokuthula against Trump. Umama uHarris is not doing that. UTrump engakhuluma anything, she's responding on top of the situation ingakabi lama days out.